ukwamukela kwesiphathelane lakwesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa nonkosazana Zibusiso Gumede, umsekeli kamabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance wobulawayo. Usihlaziya okubhekane labesifazana labantwana ngalesi sikhathi se-COVID-19, njalo lelizwe lithakazelela iminyaka engama-41 lanye selokhu lathola kuzibuse i-Independence Day.
Isifiso esiphathelene nabomama kuningi kakhulu. Umama nguye yibo imbokodo, yibo abathwele konke, yibo abakhangelane lento zonke. Amanzi engikho njengoba ehamba kangaka umama. COVID-19 issues umama othwale ubunzima bonke, ukhangele imuli. Umina bona ukuthi yonke into ngekhaya kuyalandelelwa. Uyabagijima bayabona ukuthi bayidinga amanzi, noma kelokhu ehamba ibababona ukuthi amanzi kumele kugcine amanzi ekhona ekhaya, awuhlale lihlanzekile.
Injongo yogatsha lwakho khona ngapho labesifazane?
Party yethu anti-ke Democratic Party ekhangela ukuthi omama labo babe lamalungelo alingeniyo labo baba, ukuthi lathi sibe represented 50-50 njengabobaba kuzo zonke izinto nezikhundleni lapha, lathi sisike lama-slot alingena omama.
Sikhuluma nje ungathi liyathokoza yini ngabesifazana abakhona ngapho ku-council kumbe e-parliament kumbe lokho elifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka?
Kila njengabomama lokho sishisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka ku-council laku-parliament. Ngoba i-50-50 represent esiningiyana ayikashiki inani labo mama lilokhu lisasengaphansi. Siyafisa ukuthi ngabe yakhuphuka i-council laku-parliament. Mina ukubona kwami iZimbabwe la isasekhathane, ayikho eduze sibilisathana ukuthi amathuba abomama alingani labo baba kuzo zonke indaba zombusazwe.
Siyabona ukuthi kuyona le impela viki eleZimbabwe linanza ilanga lokuthola uzibuse Independence Day. Ungathi kuningi yini leZimbabwe selikufezile sikhangela impilo yabesifazana labanye nje jikelele?
Thina kuleli elakithi ngangikhangela ngibona sisasekhathana, kuningi okungafezekanga okuqondane nezimiso ezivele zazilekiwe ukuthi kuzabe sokunje. Siyalesi sikhathi kunje sasekhatshana sibili nokuthi kukhanye sibili ukuthi siyazivusa izinto eziningi ziyafulela kuningi sibili kulokho kusasemuva. Mina ngokwami ngeke ngithi ilizwe sibili sisazivusa kuthiwa independent, ngoba silokho siletha into ezinye, sithela entweni eziningi, sisemuva entweni eziningi ekuphitheleni kwelizwe.
Iingxaki lezi ezilokhu ezikhona kathesi lanxa ilizwe lathola uzibuso zitholakala kumalungelo oluntu kuphela kumbe kuzo zonke nje iingatsha zempilo?
Mina ngibona iingxaki le sithola kuzo zonke ezoluntu nakuzo zonke iingxaki zempilo kuleli elakithi.
Lowo bekungunkosazana Zibusiso Gumede, umsekeli kamabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance wobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho lapha e-Washington DC.